futhi izintaba namawo ngihamba indlela nameva sebenzela leli gama isikhathi lesi singaka ngikhuthi izintaba namawo ngihamba indlela nameva sebenzela leli gama namhlanje umbona nginjebi nangisebenze kanzima bo Uzokutshela ngevusele ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
umuntu njuna yesigaba uzokutshela ngevusele ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
ngathatha umoyo zumbekela uzokutshela ngemvusele ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
imvusele lisebenzile
awulaba unisebenzile
ngithi thatha umoyo zumbongeni uzokutshela ngemvusele uthi buza kuwomalayisha bazokutshela ngemvusele ngithi alala
awulaba
ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
uzumela uzokutshela nonkomozi uzokutshela naye ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
ngithi uthatha udadu manko ubuze nosisu untando ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
maye imvusele lisebenzile
awulaba
ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
ngithi hamba emabhasini uzowuza umdumo wemvusele ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
kurivayivali noswisa bazokutshela ngemvusele ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
kuthetha imperial bazokutshela ngemvusele maye ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
Mzansi Brooklyn bazokutshela ngemvusele alala
awulaba uyasetshenzela
ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
bazokutshela ngemvusele ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
ngene original uphindudlulele kingdom blue ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
ngena kofle uphindudlulele kings and queens bazokutshela ngemvusele bazokutshela ngemvusele maye ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
kuzunamphithente uzokutshela ngemvusele maye ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
sipulwa sidlamini kunye norizini ngemvusele lo isebenzile maye ngithi uzokutshela ngemvusele maye ngithi alala
awulaba uyasetshenzela
uzokutshela ngemvuzele maye ngithi ha la la
awulapha ngisebenzi
uthathu silvest uzokutshela ngemvuzele lo ngithi ha la la
awulapha ngisebenzi
fike TM studios bazokutshela ngemvuzele maye ngithi ha la la
awulapha ngisebenzi
Ngithi fike TM Studios bazokutshela ngemvusele maye ngithi ha la la
awulapha ngisebenzi
khona uthumele asetshenze bekani umasilankana naye usebenzile ngithi ha la la
awulapha ngisebenzi
bekani umasilankana naye usebenzile ngithi ha la la
awulapha ngisebenzi
kodwa bekani amathongo amahle naye usebenzile ngithi ha la la
awulapha ngisebenzi
khona uthumele asetshenze
awulapha ngisebenzi
khona uthumele asetshenze
awulapha ngisebenzi